Inhlanganiso ekhangela impila kahle kaZulu emhlabeni wonke jikelele, iWHO ibike indikimba yalonyaka yokunanza iWorld Health Day ngomkhuhlane lo, njalo isithi inani labantu elilomkhuhlane wethukela seliqonga ngokuphindwe kane kusukela ngomnyaka ka-1980. Unkosikazi Sophia Maplanka oseleminyaka elithumi lasithupha ephila lalomkhuhlane uthi akulula ukuba lawo ngoba udinga ukuthi uguqule indlela ophila ngayo, ikakhulu ukudla okudlayo.
Ukuba ne-diabetes ngomnye umkhuhlane omubi ukudlula ngoba yinto ozaphilalayo isikhathi eside. Okufanele unakanele impilo yakhona, ufanele ubonge ukudla nje ushukela, zonke izinto ezinjengamafutha kufanele ubuyekele sibili ngoba ungavele ukudle impilo yakho vele kayingaphi. Nayabona sengiphile le-diabetes okwe-16 years. Lokho ngiphila phakathi kwayo, so kunzima kakhulu, akulula.
Umongikazi unkosikazi Netsayi Makhulumo uthi umuntu ulakho ukuphila iminyaka eminingi nxa esazi ukuthi ulawo lomkhuhlane njalo elandela konke akutshelwa esibhedlela. Udubo uthi ukuthi iningi labantu liyagula lize life lingazi lokuthi lilawo lomkhuhlane ongomunye waleyo eyaziwa ngokuthi ngama-silent killers.
Kulume ngokuthi umuntu lo uyalamba kakhulu, maybe ezefike to the point ukuthi afainte. Uyakwazi ukuthi ukufainta kwena kumungenise kukhoma, ukuthi umuntu wabanye ezehluleka ukuvuka. Omunye ubengitshela nje ukuthi u-anti wakhe baze babona ukuthi khona ulethukela esekukhoma kasavuka. So ukuthi njalo futhi nxa ungayazi, iyakwanisa ukubuya ngendlela ezithiyeneyo, ivuse okunye okuningi emzimbeni ukuthi libe seliqonda ukuthi yiyo, kube sokusiba nzima.
Kulezi insuku sokusanda njalo uhlobo lwalomkhuhlane ohlasela abantwana, i-juvenile diabetes. Ingcwethi zithi indlela abantu abaphila ngayo kanye lokudla okudliwa kulezi insuku lakho sokwengeza inani labantu eliba lalomkhuhlane. Umnumzana Robert Hadebe okhangela ezokuqinisa umzimba, i-health and fitness, uthi iningi labantwana kulezi insuku alisatholi isikhathi sokudlala ukuze umzimba uqine ngoba litshona ezimoteni bebukela loba ukudlala kubomabonakude lakubomakhalekhukhwini emalokitshini kungasela ama-youth clubs. Njalo abazali abaningi sebesesaba ukwekela abantwana babo besiyazithokozisa ngezemidlalo ngoba indawo zokwenza lokhu sezintutshwane.
Sitshona sibhoda ngezimota and yethu ukudla esesikudla so even worse kulalokhu obekudliwa ngaleziyana izikhathi zakudala. So uyafica ukuthi kuyadingakala kakhulu ukuthi abantu abaningi baluze i-weight ngoba imikhuhlane eminingi iza ngokudla. Ukudla yikho kwelaphayo, yikho kuqinisa umuntu.
Unkosikazi Memory Chabangu ongumzali laye ugcizelele ukuthi abantwana bafundiswe besesebancane ukudla ngendlela ngoba ikhula lamanono ayo. Kubi ukuthi abazali bangazihluphi ngokuzimuka kwabantwana, athi kubangelwa ukuthi kwesinye isikhathi bayabe becabanga ukuthi lufuzo nje, ikakhulu lapho umntwana ephuma emulini yabantu abazimukileyo. Bakhohlwe ukuthi lanxa kunjalo kumele umntwana akhangelwe ngoba lokhu kuza lemikhuhlane.
Indaba sengibiya nxa ukuthi labazali labo bengancedisa ukuthi abantwana kumele ba exercise in terms of futhi bathole isikhathi sokuhamba hamba, bethunywa behamba bengayenzelwa konke ngumama umbe ngosisi ezindlini. Labantwana bathunywe bathole futhi njalo lesikhathi sokudlala ukwenza ukuthi imizimba yabo ihlala ilingene bengabantwana.
Lanxa unkosikazi Maplanka ezwisisa ukuqakatheka kokunatha amaphilisi akhe nsuku zonke, uthi uyake awaswele ekilinika kanye lezibhedlela eziseduzane abesemelela ukuthi abantu bakhe abahlala emadolobheni bamdingele emafamasi okulakho ukubeka impila kahle yakhe engozini.
Le kuyelatshweni kwakhona uyathola ukuthi thina sihlala emakhaya, ngale izibhedlela zakhona zilala mithi yokwelapha. So sokuzamele wena ume ngokuzivikela kwezinye izinto ezinenge ezidliwayo ukuze lawe uqhubele isuku siya phambili. Abangalamali sibili uyabathwala nzima ngoba ezibhedlela bafika bakubhalele ukuthi ufanele uwathole, kodwa atholakala ezibhedlela ezinkulu. Kwesinye isikhathi ezibhedlela ezinkulu uyawaswela, so ufuza ukuthi udinge imali uyawathenga. Manje nxa ungalamali khonapho yikho lapho uhlangana khona lobu nzima.
Umkhuhlane wethukela ulakho ukuletha ubuphofu lapho imisipha emehlweni isilimele ngalo mkhuhlane, ukubulala inziso kumbe ukubola kwenyawo. I-diabetes okwakhathisi ingomunye wemikhuhlane emine engathelelwa nayo ama non-communicable diseases avamileyo egoqela imvukuzane, imikhuhlane yenhliziyo, ama cardiovascular diseases kanye leyokuphefumula, ama chronic respiratory diseases. Umkhuhlane lo ubangelwe ukuswelakala emzimbeni kweinsulin eyo ephathisa umzimba ukusebenzisa ichukela eliwutholayo. Ukusabalala komkhuhlane lo akukho eZimbabwe kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele, lapho iWHO ethi okukhangelelwe ukuthi kusefika umnyaka ka-2030 uyabe usungomunye wemikhuhlane eyisikhombisa ebulala iningi labantu emhlabeni, kunye lengculaza, imvukuzane kanye lemalaria. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.